Ukumiswa kwabantu umsebenzi, abantu besezibhedlela, kuyahlupha. Ngenxa yokuthi amadokotela asebenza ngamastage. Kulama-junior azathi ukuthi wena ibizo lakho ngubani, umkhuhlane wakho yuphi. Angakwazi ukuthi umkhuhlane wakho nguphi, sesithi hayi ingcitshi nguzibani, emqhubele kulowo zibani. Uzibani loyo ngehlukileka la ethi hayi u-consultant nguzibani. Manje ungasustenda amadokotela, i-chain yonke leyo iyaphambaniseka. Iyaphambaniseka, akuncedi muntu.
Kumele ke kwenziweni ke lapha dokotela Sibanda?
Okuqakathekileyo ukuthi amadokotela la bazwisise izikhalazo zabo, bazibone ukuthi bangazisebenza njani lezo zikhalazo, ngoba aqize zikhalazo zamahlayana, ngoba lizwile njalo abanye abasebengena futhi ekumastrike khona lapho. Zibambela i-economy ikakhulu. Imali abayiholayo isilutshwana kulalokho ebiyikho khona izolo. Intengo isiphezulu kakhulu. Kulapho okulohlupho khona.
Uhulumende ukhala lapha-ke Dr. Sibanda ukuthi kala madola ukuthi ababhadale. Pho manje udaba lolo luzaphela nxa kunjani?
Luhlupho ngoba yikho ekusho ukuthi i-economy. Aluba i-economy ibingayi-improve, then imali ke izazukazakala. Angiqondi ukuthi bakhalele ukuthi bekubhadale ngamadola kodwa. Babekhalele ukuthi bagadibhale ngemali eyenelisa ukuthi bethenge lokho abakuthengayo njengabantu. Uhlupho esizaba lalo kakhulu yikuthi abafana bonke labo ukuthi abasuspendiwe. Kathesi abasasebenzi, abasala muntu abamsebenzelayo. Sebeyadinga umsebenzi kwamanye amazwe. Behambe. Abantu bonke abafundiswa isikhathi eside kangaka, uyaqalisa nini futhi ukubafundisa ama 10, 15 years of training. Usuqalisela phansi. So kuzalimaza i-health care kakhulu khonokho.
Siyabona uhulumende uthi phela lokhu-ke abakwenzileyo kungazange ngakho emthethweni. Kambe ukuze kube semthethweni kumele benzeni?
I-strike kayizange ibe semthethweni noma nini. Into efanele ube khona ukuthi umqhatshwa lomqhatshi bahlale phansi bekhulumisane ukuthi hayi uhlupho lwami yilolo, olwakho yilolo. Manje kukhanya ukuthi kabakhulumisani, kabazanani khonapho phakathi kwabo. Uhulumende uthi kala mali labana bathi bafuna imali, kabadinga indlela ephakathi ukuthi manje njengoba imali ingekho singadingani, singasebenzisani okunye okungalinceda ukuthi siqhubekele phambili. Ukuthi lo azwisise omunye ukuthi isikhalazo sakhe yisiphi, esikahulumende yisikamali, esakamadokotela ukuthi imali ilutshwana, nokuthi ezibhedlela izinto abazisebenzisayo lazo sezilutshwana.
Siyabona njalo uhulumende uthi kumele ukuthi nxa bengaphenduka odokotela laba kuthathwe lokho kuthiwa i-disciplinary action ukuthi bajeziswe sibili. Kambe kungabe kuyindlela eyiyo yini uhulumende ayenza ngayo khonokho?
Uhulumende uqatshe abantu abaningi phela, kaqatshe madokotela wonke wodwa. Ngakho nxaku ukuthi sebonakele olunye ulutho engayekelela ukuthatha izijeziso lezo, bonke abantu south nganamadokotela lawa yikele. So i-disciplinary action ifanele ibe khona. Ukuthi abanganani yikho okungahlupha, kodwa ukuba khona ifanele ibe khona, otherwise ungakhathaza i-system yonke nje.
Yisiphi isixwayiso ongasinika uhulumende ukuthi abambe njani udaba lwabo?
Okokuqala ukuthi kabazame ukuzwisisana namadokotela ukuthi inhlupho zalo kubuyiziphi. Bazame njalo ukuthi behambe ezibhedlela bebone ukuthi kwenzakalani. Ukuthi la amadokotela kambe amanga yini kumbe kaqambi maka.